Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesibili emhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa wobikwa ihlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions izolo emzameni yokuxazulula udaba lweholo lwezisebenzi.
Umizwa ukhona sokuhlanganwa lo president kujudibele into yakhulumeni ngasalungiseki.
I-commission ebona ngezokhetho iZEC ithi isigaba seMathebeleland South yiso esihambela muva ngenani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale kulinyanga.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bemandla lezanu PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections.
Tete COVID naleyo kubuthana kwabantu abaningi bolingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njengalokhu sasijayela ukukwenza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubekhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi eZimbabwe Federation of Trade Unions eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende. Umsakazo weZBC uthi Mnangagwa ubekhangelelwe ukuxoxisana leziphathamandla zalinhlanganiso bedinga indlela yokuvumelana lezisebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi lezinye indaba eziphathelane lezisebenzi. Siqoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi uMnangagwa ukhethe ukuhlangana lenkokheli yeZIFT ngoba ekhulumisana layo ngcono kulezinye ezifana lezimta PTUZ leZCTU.
Umizwa ukuthiwa khona sokuhlanganwa lo president kujudivele into yakhulumeni ngasalungiseki. Kodwa siyazi ukuthi kuma-negotiation enkulumeni kulabantu abavama ukuba lethuba lokuthi bakwanise ukukhuluma lo muntu ama negotiators nxa sokwehlule ukuthi iZFWTU ikhulume lo president kodwa nje kulabanye abasemuva abafanele babe bakhulume labo akwaliswa sele sembuso vele siyajoyisa ukuthi umuntu le mvumo ayisebenzi zingakhuluma lalo umuntu abafuna ukukhuluma ngalaye into enhle ngoba sebimele izisebenzi zonke. Angikhole ukuthi nxa ungathiwa into ziyalungisiswa kuyabe sokuthiwa lokhu ngokweZFWTU lokhu ngeke ZCTU lokhu ngokwezimta lokhu ngokuphithizethi babe sebumelele izisebenzi zonke.
Ngokubona kwakho kuyini okubangele ukuthi uMnangagwa ehlanganela labo kulokuthi ehlangane lenkokheli yenhlanganiso ezifana labozimta labophithiz?
Ye, siyazi ukuthi akula budlelwano obuhle phakathi kwephithiz le izimta lohulumende. Kuqakathekile ukuthi nxa izinto sesihlupha lo ongathi uyezwana lo muntu othwele isikhoma semali nxa yona i-Federation of Trade Unions nxa bezithi bona balethuba lokuthi bangene ofisini kaMnangagwa kupresident kabanikwe izithuba lakhona siyabasicabangela ukuthi ithuba lakhona bazalisebenzisa ukuthi baxoxe ngodaba lwezisebenzi zonke. Kuyenzakala empilweni nxa abantu bengathandana basoze bakhulumisane. Nxa yena uMnangagwa engqondweni yakhe sithi yena i-PTUZ izimta bavama ukumelela izifiso zamaqembu aphikisayo. Umcabango yakhe uyabe ephambanisile kodwa imicabango yakhe empilweni uyazi kuyazuzakala ukuthi abantu baye bengakhulumisani lobe endlini sibili kula bantu abangakhulumisaniyo. Into esifanele sithathe nje njengoba iyikho khona.
Ubona ngani ulayo yini imali efunwa izisebenzi zakhe kakhulu amatitshala athi afuna yona $540 engaba layo yini imali engako?
Siyazi ukuthi thina ilizwe lethu ngaso lizwe labayanga sile impahla eziningi kakhulu ngaphansi komhlaba kumhlabathi wethu. Uhulumende esilayo law uyabhidliza izimali khangeli amasosha amaphosta ukuholisa i-prison service abantu baningi kakhulu amanye ama public projects abayenzi abawenzayo kangenisa izimali kulezi mali eziningi ezema diamonds igold okuphunyiswa okungeke emthethweni imali ikhona angiboni ukuthi ungaswela ukuthi uyehlile ukubhadala izisebenzi zakho wena ungabuza ubona izimoto abahamba ngazo omnanga kwa convoy yakho nezimoto ezingu-40 ngabe siya emhlanganweni engaphandle kwelizwe bahamba bengu-100
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota
i-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isigaba seMatabeleland South yiso esihambela muva kunani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale mhla ziku-1 kuyona le inyanga kumbiko owethulwe izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter i-commission le ithe bayinkulungwane eyodwa kuphela 1133 asebebhalisele ukuvota kulesi sigaba seMatabeleland South iZek iveze njalo ukuthi iHarare yiyo ekhokhelayo ngabantu abazinkulungwane phose eziyisichiyagalombili 7841 asebebhalisele ukuvota ilizwe lonke jikelele kusukela mhla ziku-1 bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 25,603 ukuhlaziya lolu daba untungameli Inkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Efidlela Ncube
amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo elisuthisayo elenza abantu bathi bona yebo sekuqondile kuse sengumango nxa uqathanisa inani labantu beZimbabwe ukuthiwa yipopulation labantu ababhalisele ukuvota abantu ababhalisele ukuvota abaphansi kakhulu inani labo ngakho ke kusadinge ukuthi kulungiswe khona lokho kusadinge ukuthi abantu register ngobunengi kodwa ke kuyakhuthaza ukuthi bakhona abasukumayo kuyabonakala bayasukuma kodwa basadingeka basukume kakhulu ngokuba akukalungi ngendlela ebefanele ibe yiyo inani liyadingeka liqanise kakhulu
abadala bathi esalamuva ibanjwa izinja ncube ungabatshela ukuthi nxa sebethe balahlekelwa yilawo ma constituencies kutshone kubo kubaphatha njani
inani labantu ababhalisele ukuvota yilo elisetshenziswa iswa ukuthi isihlalo eParliament babe laso abakuleyo ndawo kumbe bangabilaso bangaba balutshwana abantu ababhalisele ukuvota endaweni ethile bayalahlekelwa isihlalo siye kwenye iprovince kanti ke njalo babe sebelahlekelwe yizwi lokukhuluma sebeseloza bamela endaweni leyo abakuyo bayamdinga umuntu ozabamela eParliament abakhulumele kwezentuthuko kwezesikolo kwezesibhedlela abancedise entuthukweni nxa kuza kunywa ilizwe okuthiwa i-delimitation kuyakhangela ukuthi abantu abasendaweni ethile babhalisele mhlawumbe kancane nxa uqathanisa la kwenye indawo bese kususwa leso sihlalo siye kwenye indawo lapho ababhalise khona kakhulu okungenzeka ukuthi endaweni lasike sithi kuseGwanda khathesi mathathu ama constituency ungacina usule yodwa kumbe ezimbili ensiza ungacina usule yodwa ungaselansiza North le South ungacina usule yodwa iMatopo ungasela Matopo South le North ungacina usule yodwa iBite Bridge ingaseku West kumbe iEast ungacina ungaselayo iBulilima West eBulilima East usule eBulilima yodwa ingozi yona leyo abasukuma abantu babhalise sekuze bagcine izihlalo zeParliament zikhona
njengoba abantu belokhe bemadolonzima kuyini okunye okungenziwa
ziningi izinto ezincedisa ukuthi abantu babhalisele ukuvota okuqala lolwazi lokuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bavote okumele lusabalaliswe izeki lenhlanganiso ezizimeleyo lohulumende lama-political party lakhankasayo lama-candidate okwesibili ukuthi abantu balencwadi zokuthi babhalise kumele babe nama birth certificate ababilungele lokuthatha isithupha isithupha yiso obhalisa ngaso ngakho uhulumende kumele abone ukuthi akula muntu lo yedwa ongela sithupha sokubhalisa okwesithathu okuqakathekile ukuthi abasezihlalweni babuse ngendlela epha abantu izizathu zokuthi bakhuthalele ukuvota okwesino okokugcina ukuthi ukhetho esilwenza lube ngolukhululekileyo abantu basuthiseke ukuthi nxa siyavota izwi lakhe lizahlonishwa ivoti yakhe izabalwa ihlonitshwe njalo ukhetho luhambe njengalokho abaningi bevote ukuthi balufuna lube njalo
umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota
ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bebandla le-ZANU-PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukuya kobulawayo ngempelasonto kodwa ngenxa yomumo wezomvikela wakhe abathi kukhanya kungamanga kuhle ikakhulu kobulawayo kasayanga sixoxe loncintisa ukuba ngukansila kawadi 8 kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu obelomcimbi ngempelasonto okhokhelwe ngomunye wabasekeli bakamongameli webandla umnumzana Welshman Ncube
sibe labantu abafika i-300 abazileyo ikanti ke besilethe kakhulu ke ama-polling agents le-campaign team lezakhamizi kube kuhle kakhulu umsekeli kamongameli webandla le-professor Welshman Ncube ube guest of honor lapha afikeke laye wakhuluma khona sikhuthaza ke ekhuthaza lozulu ukuthi abuye azovota mhlaka 26 March ke avotele ke i-candidate yethu ke Edwin Ndlovu kuward 8 khonapha kobulawayo hatshi kuhambe kuhle kakhulu
abantu babone kulabantu abalutshwana kade besembuthanweni lowo inani kade likhona litshengisa ukuthi ibandla alilasekelo uthini wena ngalokho
umcimbi besilawo ungumcimbi weward lakho ewardini sananzelela silibandla le-Citizens Coalition for Change silenhlelo ezimbili esizenza ke sikhathi sinye silohlelo ke lokubhalisa abantu ukuthi benelise ukuthi bavote kule team ebihamba ke ikhuthaza uZulu bethwala behanjiswa ke ezindaweni lapho kuregistwa khona ukuthi baregiste benelise ukuvota ke ngomnyaka ozayo ka-2023 bezokusithi ke abanye ke singena ke ebantwini sikhankasela ke ama-by-elections sokobulawayo ke silamawadi angu-8 aza ke ku-by-election sibe ke lama constituencies ayi-2 lawa aza kuya ku-election so iwadi nye ngayinye ibisendaweni yayo labo belungiselela ke eyabo ikhampeni ikanti ke abantu abaningi ke nje bandla sivumelana ukuthi kabangeni ke emgwaqweni badinge abantu kumele beregister bayivota ngoba kukhanya ngani nxa kungabambekanga kuhle ubulawayo ngaluza ke amasithi edalela eParliament amabili evele nje ile 12 ibulawayo ibisisala le 10 yikho ke siyaluqakathekisa kuhlelo lokuregister kwabantu yikho ke abantu abaningi kabebandla ke babhoda ke bekhankasa ke bekhuthaza ke abantu ukuthi bambe beregister thina kwethu besikwenza ke siyward njalo sikwenza siyward besibizeke icampaign team yethu elabantu abangu-100 sasesibiza nje lezakhamizi ukuthi zibe khona lazo kuzakhamuzi kulabantu abafika i-200 i-residence association e-Thorn Grove emzilikazi e-BF ke lengubo yentsha yikho ke hayi abantu bebebaningi ke ngendlela besihlele ngayo ngoba besihlele phela ukuthi ke kube ngokwe-ward abanye basendaweni zabo abantu abaningi njalo bebebuthene ke kuwa-26 lapha kade kumele kwenziwe khona i-confirmation ye-candidate ozamela i-council yikho ke kwasekudluliselwa phambili kodwa ke abantu bebevele bekhona ngalo amalunga amaningi awe-party kanti ke amaningi amalunga ke abhoda asabalala obulawayo wonke ke akhuthaza abantu ukuthi bahambe barejiste bayivota umongameli webandla bevele ngelahlelo lokuza kobulawayo njalo angithembi ukuthi uzabuya kobulawayo ngoba ama-by-election la akhona ilizwe lonke akho kobulawayo kuphela njalo ngemithetho ye-COVID naleyo kubuthana kwabantu abaningi ngibona ingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njengalokho sasijayela ukukwenza yikho uzananzela ukuthi kasozeke sibe le star rally ke kungakayenziwa ama-by-elections lawa nxa ama-restrictions e-COVID nala siyabe singena nje siyi-team ekhampenayo singena ezakhamizini sicela amavoti
umnumzana Edwin Dlovu ngozancintisa ukuba ngukhansila kaward 8 kobulawayo ekubandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele izolo. Kodwa kulabantu abafika phose amakhulu amabili 222 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-COVID-19 selehle layafika kunkulungwane phose ezimbili 1884. Kuthi asebehlabe ijekiseni yesibili bedlula inkulungwane ezimbili 2182. Abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uhulumende useqinise isandla kwinhlanganiso ezizimeleyo ezigcothoza amaChina. Umqondisi wokwethulwa kwembiko kumandla leZANU-PF uMnumzana Chris Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo eHarare ukuthi kule nhlanganiso ezizimeleyo esezisetshenziswa ukugenqula uhulumende ngamazwe angentshonalanga ecothoza abavela kwele China. Owake waba ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko uMnumzana Jonathan Moyo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele abantu ukuthi bayembulala eKenya lapho acatshe kona. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter, uMoyo uthe wethula la mazwi wenzela ukuthi nxa abafuna ukumbulala bengaphumelela umhlaba jikelele ube kwazi ukuthi nguMnangagwa. Manje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yini njani basakazi buka Studio 7? Hayi, thina siphidi lempela ngapha. Hayi, sibona nje uhlupho lolu silethelwa iZANU-PF. Hayi, asazi ukuthi nalo muntu sifaka uX kuZANU-PF ukuthi umuntu opheleleyo khanda sibili. Hayi, hasha thina siyaswela. Kanti sisebefaka umthetho lokuthi akubhaka imota sokuyi $16 ngelanga eBulawayo. Ah, hayi, umthetho yakhona shuwa. Asazi kusiyafika u-2050 ukuthi kuya kunjani. Umuntu asokuthiwa ukungena eBulawayo imali engaka. Bantu bakithi asisukumeni sikhiphe sivotele enye iparty, sikhiphe iZANU-PF. IMRP njengoba ingangeni kuma-presidential election, asiyivoteni kuma-councillors. Sifakeni u-president sithi noma uChamisa noma ngulo uSpangilizwe. Sifake one as long as sokuphume iZANU-PF ku-power. Ama-councillors nama-MP sivoteleni iMRP. Ngoba leyibona iZANU-PF imithetho yakhona isifakwa manje ukuthi ayisimthetho eqondiwe bantu. Imithetho ezodiliza abantu kuthiwa abantu baleli lizwe ilizwe loku alilwangalilalizwe lithathwa ngathi ngendlela lalizwe.
Hey, sanibonani bantu baka Studio 7 ojonga olabo nabontungamili nabojonga bonke namablessing nje nonke ithimba la Studio 7 kungakhathelekile ukuthi ngoweshona mvehambe esindebeleni yenyanibingelela nonke. Nikhuluma noJosephat Plumpt. Yazi ngifisa nje ukuveza nje kancane ngike ngivezele abantu bakithi laba bathi abantu besishone nabalaba. Yazi ma ufuna ukubona akulalele uRadio Zimbabwe yikho zofunda khona ubono uzwisise ukuthi kulobandlululo isindebele kasikhulunywa kuRadio Zimbabwe ingoma zesindebele nje kuphongufa kwambijana nje ukuthi injini yawo avela kakukhulunywa sobona ababantu ababelokhu bethi thina simasikhala bona bethi siyabandlula angazi ukuthi ngabantu abanjani. Umqondisi impela kayibambe engayekeli qhubeke nje nge-MRP sibuyelayo nje ukuthi engathi nathi amandebele ngapha singakhulule kumanje ungabheka bayacindezela nje nezinto ezikuthiwa ziyenzakala e-South Africa ukuthi amaphepha asalokhuzwa yibo abantu bezanu bona babahamba bekutshela oRamaphosa ukuthi libavalile abantu laba sibuze becotshwe ngoba bakwathi abantu besindebeleni ngobuningi asila maphepha ngabantu bezanu ngempela izanu mpela yisisithu esikhulu kona lo mhlaba lako okunye okuningi siyakubona kodwa-ke izanu mpela thina sibuhlungu kakhulu ngakho-ke lani bantu bakithi elingakuboni alike likubone mpela ukuthi sithwele nzima kanjani ngabona aba bantu. Ngiyabonga
lenjani basakazi beStudio Studio 7. Hayi siyabonga ngendaba elisinika zona nsuku zonke ngemihla ngemihla. Siyabonga kakhulu. Lami ngokhulumayo umoyo lapha eNtokazi Ntuli. Hey, ngiyawezwa amaphathi akithi lawa lokho ezama ukukhankasa. Khankasela ama by-elections abuyayo lokhetho olukhulu oluya next year. But ngiworried kakhulu. Ngamaphathi okuningi lokhu okubuya kuzodisturba okunjengokwabomonzora omakhuphe hayi badoda lokhana ikugeni isizano isupport because nxa i-opposition siyaqamuka iqamuka iqamuke kangaka kambe sizatholani akona nto esiyayithola ngoba izanu yona iyabe lokhu ilosekelo olukhulu emakhaya igcine sithatha labanye abasetown kade bejoyine umonzora ngoba umonzora vele kakulantayenza amakhupha kulantayenza badlala ngabantu nje kodwa-ke hhayi asithembeleni ukuthi nxa singavota sonke ngomnyaka ozayo kungaba lo tshintsho kelizwe ngiyabona
basakazi labalaleli we-studio 7 uvuka njani ufile iqinisa lo okhulumayo ikhuluma esejohannesburg ekhaya kuselupane ejabhiwa ekana balaleli be-studio 7 kodwa ngabe niyathanda yini ukubona ukuthi thina ezinje singamazimbabweni abantu awamanye amazwe siyabanukela nje nawe sewuze ungumzimbabweni nawe uze ube namahloni okuthi wena uthi uphuma ezimbabwe ungangcono ukuthi uphuma emozambique uphuma ezambia uphuma e-angola uphumaphi kunokuthi wethu uphuma ezimbabwe ngoba izimbabwe ungathi nje angazi noma leliya lizwe lakithi laqalekiswa angazi noma kwahamba kanjani angazi noma libuswa ngabantu abarongo abantu abanganaye unembeza yikho nje nakithi sunga abantu sebengasenaye unembeza nakithi sesiyinyamazana phela thina njengamazimbabweni sesiphenduke saba iy'nyamazana zeganga sesiphenduke saba iy'nyoka umabona abulawe ngendaba ze-government yethu ngendaba zikahulumeni wethu onguye yena odonsela kwesakhe edonsela ingubo kwelakhe isayidi akhohlwe ngabantu bakhe noma sithi sikhala sizwa kanjani akekho nje osizwayo noma singaze kuye kukhalo kusadiki isadiki ayizwa kuye ku-AU ayizwa kuye kune-United Nations ayizwa ngalolo hlupho esiluhluphekayo eZimbabwe ngaleyo nkinga esiqondane nayo esibhekane nayo siseZimbabwe singabantu baseZimbabwe ngempela umnangagwa nomgabe bayiqedile iZimbabwe straight awujiwe ngalaba bayiqedile iZimbabwe ababoni thina ngapha phansi ukuthi sihlupheka kanjani kungangcono uma ngabe ubona ukuthi asukwedlulile phela ngcono ukukhuluke kungene abanye manje lapho eZimbabwe bazitshela ukuthi bona yibo abalwa impi yiba wabazaphatha umbuso impi kuyukuthi nathi thina sasingalwanga mpi singaphathwanga isibhama sangena isiganga kodwa nathi laba bantu ababesezigangeni babephekelwa yithi babebulawela iy'nkukhu zethu sasibulala iy'nkomo zethu baphekelwa yithi bona sebezitshela ukuthi bona yibo bodwa abalwayo kumele babuze hhayi iZimbabwe madoda iseyimoshakele ngempela ma ngabe izalo mpela ma ingabe iqhubeka inje uyayibheka nje imigwaqo injani ingamagodigodi manje asifuneki yitheni ezibhedlela kuphi kuphi lana emazweni la esikhona siyanyanywa siyathintwa abanye kwamanye amazwe ababatreat the way abatreat-a ngakhona abantu bezimbabwe
sanibonani sanibona wasisakazi ba-studio 7 ukwingelelayo ngwenya hhayi ngikhala ngolawo lomkhosi ngemfundo esekhaya manje imfundo leyo from 2020 up to 2022 manje hhayi imfundo yawa imfundo ayisekho and igengi le eqeda form 4 manje 2021 2022 kusiya phambili ngendlela isimo esikhona othisha ba-strike othisha bahole uzofundisa kanjani ingane omunye umuntu eyakho ingane ingafundi angazi uhulumente wayengakuboni ngani lokhu ukuthi imfundo iyawa or mhlawumbe bajabula ngoba bona phela iy'ngane zabo zifunda ngaphandle kwamazwe and bafunda imali ezikoleni eziphezulu imali ephezulu thina abantu esingenalutho siyasokola but bebangakwazi belungise imfundo iy'ngane zifunde nje kahle njengabefore izimbabwe besaziwa ngokuthi ngemfundo ehamba phambili but soke kungene lo baba lo mnangagwa lona ayi azomoshe yonke into angazi ubaba ugawule bona babemsekela bemncomba bamncoma ngani ngoba imfundo yawo or mhlawumbe umuntu ngoba phela ujabulela ukuthi lakhe iphoketi limnandi lifudumele
Salibonani basakazi kwe-Studio 7. Ngikhuluma lomlilo. Njengamanje ngikhuluma nani ngise-South Africa eJohannesburg. Ngilapha ngokusebenza kodwa ekhaya ngibuya eNkayi. Ngike bengifunda lapha iwethu emathekweni South. ENkayi bathi ngu-Stars manje. Sabathi ukhulumani FM. Ufike akhulume khona ethi useyakhe izikolo ezintathu. Igonye, Dabe, ne-Sakonda. Wonke uthi wakhe secondary schools. Uthi wayakhe ngemali engange 2 million zim dollars. Kambi 2 million zim dollars imali ukuthi ungazuye kambi emsakazweni ufike ukhuluma amanga angaka umuntu omdala. Thina sithi sithusa abantu ukuthi bayesimene ephalamende kade sithusa ama-actors. Abantu nje abafika ngale ba-acte baye-ede ama-numbers. Kungekho into abayilandile ngale. Bajike lapho bazotshela thina abantu esabachuzayo. Sithi mhlawumbe sithuze umuntu ozosimela kahle ephalamende. Ahamsi izikhalazo zethu ephalamende. Alanda umuntu omdala kuyadlala ajike lapho azotshela thina amanga umuntu esamchuzayo. Ngizwe nginokudana okukhulu ngento ekhulunywe ngu-Stars manje. I'm sure izakhamuzi eziningi ezeNkayi eziyifundile lento ozayizwa emsakazweni eZimbabwe kukhulumani FM. Wakhuluma eminyakeni wathi we are not grateful ukuthi umgwaqo weNkayi usuyakhiwe, uvele usukhandiwe. And khonapho ukuthi ukhandwa angiyibone into akhuluma ngento ikhandiwe. Efuna nje ukuthi yena ajabulise abantu bakhaba ama-paymasters abo, iZANU PF ukuthi abantu bayivotele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi ubhubhane lwe-COVID-19 luya lusiba nganeno. Umcebisi kamongameli Joe Biden kwezegciwane le-coronavirus uDokotela Anthony Fauci uthi sesifika isikhathi sokuthi abantu bavunyelwe ukuzihambela bengagqokanga ama-mask. Inani lababanjwa igciwane leli selizinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ngelanga. Sixoxe lesizalwane Zimbabwe esihlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Hayi, gciwane lezi usuku selingamthwala inganeno. Lanxa silandela nje ukuthi lamhla emanumber lawa baphansi uzonke ukuthi kugula bangaki, kufa bangaki. Hayi, inani labafayo selisiba lilutshwana. Kodwa balokhu bememezela ukuthi hayi, abanye bayagula basile laba ababevele bekade behlatshiwe. Abantu abagula bengasili yibona laba abala ukuhlatshwa. Bayatsho nje ukuthi lesi bhedlela siloku sigcwele. So kuyakhanya ukuthi umkhuhlane usesekhona ngenxa yokuthi njengomuntu nje obosebenza labantu kumbohlala labantu uyezwa ukuthi uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID, uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID. Kodwa hayi, abantu sebegula i-COVID basile. Kodwa nje sizwa kuthiwa bangasili bona laba bangahlatshwayo ngoba o-anti-vax abangafuni ukuhlatshwayo babahambayo. Gciwane, hayi, selinganeno sibili. Kuyakhanya nje ukuthi hayi, sokunganeno. Nola xa usuhamba esibhedlela lezi zuku nga uzigulela omunye umkhuhlane ongasiyo COVID sebekwamukela. Esikhathini esidlule bebengasamukela abantu abangela COVID.
Ubona abantu balokhu besalandela na imigoqo yabezempila kahle.
Lapha eWashington State umbeni ngithi iSeattle area. Basagqoka abantu ama-mask lokuzama kwesinsikhathi ukwenza i-social distancing ngoba ungakhangela even indawo zokudlela sokwavulwa kodwa uzananzelela ukuthi ematafuleni kalihlalelana eduzane leqisa amatafula kube labanye laphana lalaphaya ujengisa i-social distancing sesekhona and enye into ekhanyayo ilokhu like i-public transport balokhu besa-social distance ngeza ukuthola abantu ngaphandle nxa bevela from the same household bekade bahlala ndawonye. Ibhasi ngangizibone mina loba ngingayigadanga isedlula abanye abantu ema-bus stop ngenxa yokuthi enxanywa udriver. Inani lakhe le-social distancing phakathi kwebhasi labe selanele. Kunzima lapha uthi ungafaki imask ngoba abantu bayakhangela ngendlela ezimbi, bakhangela ngelihlo elibi. Lokuthi thina silo-governor vele ohlala nje qonqosela kuphela isikhumbuzo ukuthi you still have to mask and social distance. Okunye futhi okwenza ukuthi abantu bamaske le-social distancing. Kuye kwathi ngesikhathi isikolo zivula lapha kuvula abantwana abagulile. So nxa ungagulelwa ngabantwana kusokuyagula lo mama lo baba ngkhaya. Lanxa kade bengabehlatshiwe but baye bagula abantu nje so khona kwani ukugula kwabantu kuyalikhumbuza ukuthi hayi iCovid kayikahambi kayikapheli ngoba elasezitolo nxa ungena loba nje kungase bengasakhangeli njengakuqala uyahlangana lomunye nje antivax ongena engela mask but eminyango yezitolo bayatshela ukuthi abantu bangene lama mask kodwa bakhona oziqoqoda
uNkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seWashington State eSeattle singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions kumizamo yokuxazulula udaba lweholo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.